ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile, ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli baka Ward 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona. Liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni wena abesivotele, yikho ke lokho kuyanjabulisa. Sinqobile sibili, kuyasisuthisa. Mina nginqobe ngamavoti angu-323, obengilandela wezanu PF waba lamavoti angu-212, owe-MTC Alliance waba lamavoti angu-14, olandelayo owezaphu waba lamavoti angu-10. So ngakho lokhu hayi kube kunqoba sibili okule sisindo njalo, siyaziqhenya ngalokho.
Njengoba wawungumeya weGwanda, sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini? Alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa?
Angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu baka-Ward 7. Nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile, kodwa-ke ngigxile kakhulu ku-Ward 7 le misebenzi ekumele siyifeze, esuke yadliwa yisikhathi, kodwa nithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede. Yikho-ke esokujongileyo. Njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga ku-Ward 7 kuphela, kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singaka recallwa ilaba abasirikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma by-elections lawa liphansi kakhulu. Ungathini ngalokho?
Yebo, kambe kube le voter apart. Mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujayelanga, ngoba ama-by-election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo. Kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo muzola, kwagcina kusiba la by-election abantu bengasakwazi ukusana, ikakhulu sikhangelele i-election ya next year ka-2023. So abanye besebelahlekile, even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani. Kodwa-ke i-voter apart yinto emele isikhathaze okungango ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo, kumele sibili sikuduze, sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi, ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe, yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavoti. So silomlando omkhulu kakhulu, sizaguduza hatshi emadorobheni kuphela, kodwa sizaguduza lemakhaya, ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya, ukwenzela ukuthi sinika abantu izibindi, sinika abantu ijukuju ukuthi bevota, njalo sile sibindi, njalo sile siqiniseko sokuthi sizanqoba ngo-2023.